UTimothe uqala isahluko sesine. Umoya utsho ngokusobala ukuba ngezikhathi zokugcina abanye baza kumonyuka ekukholweni balalele omoya abaduhisayo lezifundiso zabomoya ababi ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abachiswe uphawu kuzazela zabo besalela abantu ukuba bathathane besithi kuzilwe ukudla uNkulunkulu akudalileyo ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo labazi iqiniso ngoba konke okwadalwa nguNkulunkulu kuhle kakulahlwa lutho uba lwamukelwa ngokubonga ngoba kwenziwa kube ngcwele ngelizwi likaNkulunkulu langomkhuleko uba ubeluleka ngalezi zinto abazalwane uza kuba yisikhonzi esihle sikaKristu Jesu wondliwe ngamazwi okukholwa lesifundiso esihle osilandelayo kodwa uzale inganekwane ezimbi ezezalukazi uzejwayeze umsebenzi wokukhonza uNkulunkulu ukwejwayeza umzimba kulokusiza okuthile kodwa ukukhonza uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke ngoba kulesithembiso sokuphila kwalamuhla lokuphila okuzayo liqinisile leli lizwi lifanele ukwamukelwa impela sisebenzela lokho siyachika-chika ngoba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsilisi wabo bonke abantu ikakhulu bona abakholwayo luleka ngalezi zinto uzifundise kungabi lamuntu odelela ubutsha bakho kodwa woba isibonelo kwabakholwayo ngokukhuluma langokuhamba langothando langokukholwa langokuhlambuluka nanzelela ukufunda lokuchumayela lokufundisa ngize ngifike ungadeleli isiphiwo esikuwe owaphiwa sona ngelizwi labaprofeti langokubekwa izandla ngabadala nanzelela lezi zinto uzikhuthalele ukuze bonke babone ukuqhubeka kwakho zinanzelele wena kanye lokufundisa kwakho ukhuthale kulezi zinto ngoba ngokwenza njalo uza kuzisilisa wena kanye lalabo abakuzwayo.